information esila isafonela ngomunye wamakansela wesilungisa esitshela ukubana ke uMoblessing Ali one of our activists wathunjwa ngabantu bezanu PF ipho lapho esathuma khona amalwayethu ngamayouth ethu ukuthi behambe bemkhanyela ke so namuhla bebelandele indaba yakhona emapoliseni okungangokuthi ihloko esingakabi lolwazi ukubana wathunjwa wayangani yikho ke kusasa silandela indaba yokubana kuyenze i-application ye-high-court abascope asukenzela ukuthi amapolisa njengoba esithi akwanisa ukubamba abantu abamthumbayo kuthiwa ngabantu bezanu PF indaba esikhangelela ukubana kusasa ilungisiswe ngenxa yokuthi abantu bathi bambona ithathwa ngabantu bezanu PF.
Wona amapolisa athi kalaye yini kabotshwanga?
Amapolisa athi kalaye ngenxa sisikhangelile enkantolo zonke akula lapha esimthole khona.
Abamthathayo laba elithi ngabe zanu PF siziba laba bona mpela ukuthi ngabe zanu PF kumbe liyacabangela
lokho sakutholwa kubantu abambonayo yikho sithe secret yethu kanye labantu abasebenza kusocial welfare department belapha athunjela khona ukubana sibe lokuqukucela lokuba sobala ukubana abantu bakhona ngobani ngathi sikwathole sizayo samapolisa nokuyazisuzula ukubana abantu abamthumbayo ngusibani nosibani njalo sidandele ukuthi batholakala.
Sesike sabona abanye bethunjwa bephenduka betshayiwe kumbe belimela abafana labo Johanna Mamombe. Kanti sesike sabona njalo kuthunjwa abanye abafana labo iTaiza Marabe Nyamalala kokuphela. Ilingathini ikahle kahle ngokunyamalala kwakhe kanye lemuli yakhe ithini yona?
Lokho kutshengisa ukubana ke esasikutshela ukubana komnankagwaba le-new dispensation lalokho esasikutshela ukubana ke akusekho okwenziwa ngesikhathi sikamgabi kuyatshengisela ukubana uhulumende usephenduke ezindleleni zakhe zakudala ngenxa yokubana ke lokhu kwayenzakala mina nginjena ngingathunjwa oyiTaiza Marabe athunjwa oJohanna labanye okutshengisela ukubana ke uhulumende esephenduke kwinhlelo zakhe zokuthumba abantu nokusetshenziswa kwe-violence nokuhaphiswa kwamapolisa yokuqala ke ikakhulu ngenxa yokubana sesikhangelele ukhetho okuyinto ebuhlungu ngenxa yokuthi imuli yakhe iyakhala ukubana engabe efuna uhlangalena laye ngoba kuyinto engakhangelelanga ukubana umuntu eluze impilo yakhe ngendaba zento zomba ngazo.
Thathwa lapho siziba ngokuzwa kwenu bamhluthunile kungaba kube lodlakela kumbe bamcele kuhle bangena la emoteni bahamba la
basebenzise udlakela yikho esikuzwile ukubana ke baqala ngokumtshaya okungangokuthi cha ngedwa esesubconscious ngenxa yokuthi bamtshaya bengakamfaki emoteni.
Lithi ilunga lenu uGodwin Jimo uchaywe kakubi ngabasekeli bezanu PF ulima lokunganani njalo bebemthayelana
uGodwin wayechaya ukubana wayegqoke iskipa se-CCC lokuathenda intelo ze-CCC ngenxa yabanye izizali ibona ukubana ayesela support kumaperieben nasemaphandleni yikho sebesebenzisa i-violence nokuyethusela abantu nokulimaza abantu kuyinto ke esingayikhangelelanga ngenxa yokubana sikhangelele ukubana abantu bekoexiste kupolitics osewesethu seizanu esebenzele ezanu bafuna i-CCC esebenzele